Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku-24 Zibandlela 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi akusilo qiniso okukhulunywa ligqwetha umnumzana Kutsai Gadzere owephuka ingalo ngesikhathi ezama kumela amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change abotshwa eBudiriro eHarare mhlazi ku-14.
Uhlupho eZimbabwe yukuthi asikabi lamapholisa awelizwe. Amapholisa ethu adirekthwa libandla elezana.
Omunye owesifazane obesetheswa icala lokuthengisa izidakamizwa elokitshini lentumbane uyalandula icala aletheswayo.
Amapholisa entumbane lezakhamuzi lamatitsha labantwana besikolo bentumbane high school lamanye amacolleges akhona apha entumbane bahlale phansi bananzelela indaba yama-drugs, drug abuse.
Ukudaba luphathelane lezokhetho lamhlanje sihlaziya umumo wezombusazwe silomnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Kodwa ngiyakhuthaza njalo abantu ukuthi abantu ngabe bayayekela ukudlalela, abe abantu bahamba bayevota kuhle, bavotele lokho abakufunayo, bengazange balisane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Amapholisa athi akusilo qiniso ukukhulunywa ligqwetha elilwela ilungelo likaZulu umnumzana Kutsai Gadzere othi watshaywa kakhulu yiwo wephuka isandla sokudla ngesikhathi ezama ukumela amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change abotshwa eBudiriro eHarare mhlazi ku-14 kuyona le inyanga esetheswa icala lokufuna ukubangela udlakela. Embikweni owethulwe izolo, isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi uKadzere wazama ukuwavimba lapho ehambisa ababotshiweyo esitokisini seBudiriro wasebotshwa ngoba ephazamisa umsebenzi wabo. Ubika weqa emoteni yamapholisa ezama ukubaleka wasephuka ingalo. Okuningi ngombiko wamapholisa lokwenzakala kubotshwa abe-CCC eBudiriro asikuzweni kusithandekile mhlanga we-Studio 7.
Umnumzana Nyathi uthi isiphathamandla se-CCC, umnumzana Costa Machingauta, waqoqa umhlangano ngokungekho emthethweni eButiriro elamalunga ebandla lakhe afika amakhulu amahlanu, i-500, begqoke impahla ezilempawu zaleli bandla. Uthi abasekeli laba bavimba umgwaqo weMvumba Crescent, Dehwe Road, Makoto Road, leButiriro OK Rank, okwenqabela ababefuna ukwedlula ukuthi benze njalo. Wengeze wathi amapholisa azama ukutshela umnumzana Machingauta ukuthi achithe lombuthano, kodwa amalunga aleli bandla aqalisa ukwethuka amapholisa ebahaya. Wathi abatsha be-CCC babulala izivalo zeinye indlu, benqaba ukubotshwa njalo bajontsha umakhalekhukhwini. Kwabotshwa abangamachumi amabili lane ngalelo langa, kodwa umnumzana Machingauta ubikwa wabaleka waze wazinikela emapholiseni mhlaka-18. Umnumzana Nyathi uqhubeke wathi amapholisa aphinda abopha umnumzana Kadzere ngemva kokweqa kwakhe emoteni amusa esitokisini seButiriro, njalo bathi befika wenqaba ukuwamangalela ngoba evuma ukuthi ngempela ayisiwo awamlimazayo. Wasekhululwa ukuthi ayekwelatshwa. Uqhubeke wathi umnumzana Kadzere waphenduka esitokisini mhlaka-15 kuyona le inyanga asethatha umbiko we-warned and cautioned statement ngesiNgisi kucala ayeletheswa. Kodwa dukuduku waphenduka mhlazi ku-17 esetshintshe ingqondo esesithi watshaywa njalo wantshontshelwa okuludaba olusadingisiswa ngamapholisa. Umnumzana Nyathi ugqibe wathi amapholisa asebenza kuhle lomphakathi njalo akulunganga ukuwaqambela amanga njengalokho okwenziwe ngumnumzana Khatsere. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lomnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo loluntu engumqondisi wenhlanganiso ye-Ibechu likaZulu oyake abotshwe ngamapholisa.
Uhlupho eZimbabwe ukuthi asikabi lamapholisa awelizwe. Amapholisa ethu adirectwa libandla elezana. So ukuthi ngithi amapholisa akuchoyo kuyikho, ngiyabe ngingumuntu ongakazwisisi ilizwe leli leZimbabwe. Kunzima ukuthi sithembe amapholisa ngoba amapholisa anikwa i-political direction libandla leZANU-PF. Abakhumbulayo yikuthi lo ophethe ilizwe uyemasoni wathi ukuthi wa the police, wa the army, wa everything. And wonke umuntu uma uhlezi ulandela izimo uyabokwazi ukuthi kunzima la amapholisa kuze siwakhulekele siwazwele ngoba ngabantu abahlukuluzwayo, ngabantu abasebunzimeni ngoba konke abakwenza ayisikho abakufisayo, especially kathesi sisiya ekhethweni. Kunzima ukuthi ngithi i-CC iqinisile kumbeni iqamba amanga izano lama state institutions osokunzima ukukwehlukanisa kusebenza ndawonye to infiltrate i-opposition. Mina yonke into ngiyayazi ukuthi iZimbabwe i-operator njani, izano i-operator njani, amapholisa ayeZimbabwe kufuze ukuthi ari-orientwe ebe ngamapholisa elizwe hayi amapholisa e-party. So konke lokho ngabe kuthiwo ngesisi kanti vele yona izano njengoba ihlala isenza imihlangano daily kuma-marketplaces everywhere ba-applya yini.
Igqwetha elalimela umnumzana Khatsere unkosikazi Nontokozo Dube Tachiwona usanda ukutshela i-Studio 7 ukuthi bazamangalela amapholisa ngalolu daba. Kodwa igqwetha eselimela umnumzana Khatsere okwamanje unkosazana Thinomutha Shoko wenqabile ukukhuluma ngalolu daba lalomsakazo esithi abakazilungiseleli ukukhuluma ngombiko wamapholisa. Ngimele i-Studio 7 ngikhona pha e-Washington DC ngingusithi Thandekile Mhlanga.
Omunye wesifazane obesetheswa icala lokuthengisa izidakamizwa elokitshini leNtumbane uyalandula icala aletheswayo. Ilokitshi leNtumbane selidume kakhulu ngezidakamizwa ezibhenywa lokunathwa ngabasakhulayo. Izakhamizi zaleli lokitshi zithi seziphatheka enhlelweni zokulwisana labathengisa izidakamizwa ukuze kube ngcono. Izolo abahlali belokitshi leli bamanyene labantwana besikolo kanye lamapholisa betshengisela ngokufola besola ukwanda kwezidakamizwa esezigcwele kulendawo abathi sezilimaze abasakhulayo abanengi. Bathi njalo lokhu sokubangele abanye babo ukuthi bavalelwe esibhedlela sengqondo esengutsheni. Omunye wabetheswa icala lokuthengisa lezi zidakamizwa ngoyazakala ngelokuthi Mahadebe. U-Ezra Chisas Banda we-Studio 7 uxoxe laye ukuze sizwe ukuthi amapholisa atholeni emzini wakhe.
Ngathi ngababingelela sibili kuhle bathi sengamapholisa ngathi yebo, bathi hayi sixocela u-search. Ngathi alright, bathi bane-warrant of search, bangikhwela i-warrant of search ngayisayina ngabhala le-date ngabhala lesikhathi. Bathi alright mama sangena lezinja, bangena lenja yaqanda yasetsha ayithulanga lutho. Bathi alright nje zisisethini ima-room zonke alright ngathi singena thina kani ngezandla. Ngathi hayi likhululekile, bangena ezindlini basetsha basetsha behamba lomntana nawuthi le ngiyazikhulela ngangaqama ukuibhekbone le nyanga zibuhlungu. Bangena lomntana bezindlini zonke basetsha basetsha bathola utshwala ama-8 PM nangebhokisto ekhaya indaba zilungale bengodela khona ngathi
bathola utshwala ama-drugs
abatholanga
manje abatholanga njengoba batholanga lutho
abatholanga lutho. Bangena endlini yabafana bathi bengena endlini yabafana ngathi ade nihlezi ne-sitting room umntana wathi amaphosa engena ngapha endlini yabafana ngathi kade indaba ongangenanga lawo bathi ah all right mama manje wangena bonke khona ngathi basitha basitha khona ngani bathi bephuma bathi bona bathole ini ibhali uphu ukuqala wathuphizi okufakwe ini i-tissue nathi asikwazi nabantu basihlala kulapha abasemsebenzini bonke asikwazi thialo ingakanjani singabafonela yini sibuye lapho abakuthi hayi akusingeke sibafonele bangena endlini yamankazane bathiwa amafutho ogcoka izilonda umntana ko uyasubuka izivuno uyasubuka izivuno ipump isubuka ipump sosubukaba sesimgcoba ngani ndetho kuyakuqeda ini izilonda bathola konhlane lo mntana mangenkazana leyo ngani alethe ukudla kahle njani babehamba nazo abantwana ngaphi epolisi
basebabopha abantwana
basebabopha abantwana
babopha abangani
babophethu
abantu bakho
umntana nami lo mntana wamahlona
umntana wakho umfana
oyinkazana
onganani
ole 27 years
umfana wombobuleyo
umfana wombobuleyo
bamekelile
ngikazivele ekoti
vele ekoti
leso ke isakhamuzi selokitshi leNtumbane esazakala ngokuthi nguMahadebe. U-Ezra uphinde waxoxa lesikhulumeli samapholisa u-Inspector Bednikho Ncube ukuze sizwe uhlelo abalwenze labazali kunye labantwana besikolo esokuzama ukuqeda udubo lwezidakamizwa kuleli lokitshi.
Amapolisa eNtumbane lezakhamuzi lamatitsha labantwana besikolo beNtumbane High School yamanye amacolleges akhona eNtumbane bahlale phansi bananzelela indaba yama drugs drug abuse obekulombiko ukuthi kulabantwana abangu 17 abadigenwayo ngedrug which was not true anywhere but sesithethe isikhathi lesi saboda iNtumbane yonke siyenza ama campaigns sitshela abantu silama stakeholders ukuthi abantu abathane lezidakamizwa bathane labo njengu bathane le manje sisebenza lezakhamuzi zonke abantwana besikolo nje wanibona bengemva kwami lapha lezakhamuzi zonke sikulandela ukuthi amapolice last week ayenze i-raid abopha uLydia Mthimkulu esidiscover ukuthi uLydia Ndlovu ecathela amacala akhe she since been remanded in custody ngendaba zoku-abuse ama-drugs ethengisela abantwana besikolo ethengisela abantu lapho kodwa namhlanje into esinanzelelayo yikuthi kungafanani lokuthi iNtumbane lama-drugs amaningi into esinanzelayo ukuthi abantu beNtumbane community le isisukumile ukuthi yonke ihlangana lamapolisa ilwa lama drug abantu ama drug abusers abantu abathengisa ama drugs icommunity yeNtumbane isibonile ukuthi iawareness they are now fully aware of ama problems ama drug.
Leso ke isikhulumeli samapolisa kobulawayo uInspector Abednikho Ncube obekhuluma ecingweni lo Ezra Jesus Banda we Studio 7.
Asamben matuta siyo vota.
Asamben matuta siyo vota. Si vote nkulu.
Asamben matuta siyo
vota. Matuta siyo vota.
Ukudaba oluphathelane lezokhetho namuhla umgcini sihlalo wecommission ebona ngezokhetho eZEC unkosikazi Priscilla Jigumba uthi nqa umongameli Emerson Mnangagwa engethula ilanga lokhetho akulalutho ngaphandle kokuzamazama komhlaba okungalumisa. UJigumba uthi nqa kungaba lezikhalazo ezokhetho ilanga selibekiwe kuyabe sokuyilinda ukhetho impumela yalo ukuthi iphikiswe hathi ukuthi kumiswe ukhetho. Ngesizwe amazwi kaJigumba.
The first thing to take note of is once the president has proclaimed the election date, there is nothing short of an earthquake which can stop the election. So whether candidates scrutinize the voters' roll, whether they see any anomalies in it, whatever the anomalies are, whatever legal recourse that they have will not stop the election. I want that to be very clear, and that's the law. Nothing stops an election. If there are any anomalies in that voter's roll, what is at candidates can avail themselves to any anomalies to possibly challenge the outcome of the election. But whatever legal recourse is at hand cannot stop the election. And I think the Chief Justice was quite clear in his interpretation of the law. Nothing stops an election after the proclamation of the election date. What candidates can do for whatever reason and whatever their opinions and views are is actually use anything that they come up with to challenge the outcome of the election.
lawo ke ngamazwi kamgcina isihlalo wecommission ebona ngezokhetho ezek unkosikazi Priscilla Jigumba. Ukhetho njengoba soluseduzane nxa umongameli Mnangagwa engasayina ugwalo lokwaba izigaba zokuvotela idelimitation kutsho ukuthi kuyaba sekulenyanga nje ezilutshwana ukuthi ukhetho lwenziwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Greta Voloza Sibanda.
Ya, ngibona ukhetho lolu olwalonyaka lwa 2023 ngibona luzakuba nzima kakhulu, njalo ngibona luzakuba nokhetho oluzakuba lodlakela kakhulu ngoba abantu abaningi bazotile kukanti-ke nalaba abakuphawa nabo bayafisa ukuthi ngabe baphiwa ithuba, bayafisa ukuthi ngabe lokhu abakwenzayo kuyabonakala. Kodwa-ke abantu abaningi balinganisele enyambile inhliziyo, ngalokho ngibona ukhetho luzakuba nzima kakhulu. Undaba yokuqibezela angifuni ukuthi ngikhulume ngayo kakhulu kanti ngoba indaba yokuqibezela iyahlupha kakhulu, njalo futhi nje futhi iyanengisa inhliziyo zabantu bangayivota. So abantu abaphuma ngobuningi babo besiyavota bavotele lokhu abakufunayo. Kodwa-ke ngibona ukhetho sibili luzakuba lukhetho oluzakuba nzima. Kodwa ngiyakhuthaza njalo abantu ukuthi abantu ngabe bayayekela udlakela, abe abantu bahamba bayevota kuhle, bavotele lokhu abakufunayo, bengazange balwisane. Ukulwisana into embi kakhulu, into ekumele ukuthi igxekwe namabandla wonke. Engibona ukuthi emabandleni kukhanya ngani kuyasilela lokho, ngoba kumele ukuthi kugxekwe kakhulu ukuthi abantu bangabi, njalo abantu bakithi bekeukulwa bodwa bona behlala ndawonye.
Wona amabandla ezombusazwe ubona elayo yini umdladla njengalokho esiyasikubone nxa sokusele inyanga eziyisithupha ukuthi kwenziwe ukhetho?
Phansi lapha akukho umdladla okhona ngaphandle kokuthi nje kuphela abantu beZimbabwe bavele bahlezi besilwa ama-elections eqeda khonapho bona baqala ukulwa, baqala ukukhulumisana ngezinto zokhetho. Kodwa kathesi nxa sithiyakhangela i-opposition yakithi, ngibonani i-opposition yakithi iwiki kakhulu. I-opposition yakithi ayikho, ayinawo umdladlalwana owenzakalayo xa sokusele inyanga njengoba lusitsho. Ayakukho nje okutshengisayo ukuthi kungaba lokhetho, kumbe bamelele khona ukuthi khona kuze kube lama-announcements ama-dates ukuze baqale ukuthi basebenze njalo babonakale nakumphakathi. Kodwa ngibona nje kathesi ngokuthi hayi, the weak opposition in the country. Ayikho i-opposition eqinileyo, ayikho i-opposition engamelana leZANU-PF, ngoba ngibona ngani uhulumente okhona le party ebusayo kukhanya ngani bona yibo abaqinileyo, laba ababaphikisayo abaqinanga, ngoba kabalazi inhlelo kanye kanye eziyizona ezingahuga abantu, abalazi kabenzi lutho. Mami ngathi ngikhulume kabalalokhu abalenzayo. Ingozi-ke leyo engiyibonayo ku-opposition yakithi, ngoba nxa uzangena embusweni kumele uqale phela phansi. Isintu sakithi sithi umthwentwe uhlaba usamila. Pho ngalokho nxa ungasayenzakalanga lokho, bonani kuzakuba le nkinga kakhulu.
Alo-ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ocubungula ezombusazwe. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi kulabantwana besikolo lamatitshala abafika phose 180 ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 esigabeni seMashonaland East. Izolo izikolo ezihlaselweyo zibalisa eseMurewa High Nowe Mission leWurungwe Primary. Iziphathamandla zogatsha lwezempilakahle zitshelele liphephandaba ukuthi ababanjwe lomkhuhlane bavalelwe phandle komphakathi ukuze bengathelelani labanye. iphephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com lilodaba lokuthi amapolisa athi abantu ababhubhe kungozi zomgwaqo kusukela mhlazi ku15 ngomphalakazi nyakenye kwaze kwafika u15 zibandlela kuona lo umnyaka bafika phose ikhulu lengqenye 148. Amapolisa athi leli nani liphezulu nxa kuqathaniswa lelanyaka enye isikhathi sinye lapho okwabhubha khona abantu abalikhulu lamachumi adlula amathathu 138. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Amajoni studio service siyawazi ukuthi wena emasonweni lambo zidoba mnangaka into ayitshe yokuPriscilla Jikomba uyezeki uzakwenza njalo umuntu oyezeki ngoba uPriscilla Jikomba yi-girlfriend kamnangaka bazala umntwana bonke yikho ama-elections lana umelaba lapha athenga khona uJikomba wamnika konke akufunayo ngoba ngubaba umntana le delimitation report leyo uzenza njengofuna kuninika kwi-boyfriend yakhe ngoba mbona into yakangomeyo i-delimitation delimitation report yayezoqala le ye-right kodwa zanibhefu iqala foul wathwat asungeni ke
salubonani salubona studio 7 linjani bandla linjani abantu bakithi izibuhlungu ngabantu bakithi abaxotshwa ezibhedlela e-South Africa uNkulunkulu angenele aswele usizi njalo e-South Africa aluba ayikhohlwa lapha evela khona ngokubona kwami i-South Africa sikhohliwe lapha evela khona ukuthi ilizwe ilithole uzibuse kungasikho kudala nje ingakatholi uzibuse yayiphila eZambia iphila eZimbabwe iphila eMozambique beyiziphepheli bengakatholi uzibuse ngemva kwesikhathi esincane kangaka bethole uzibuse sebekhohliwe lapha abavela khona sebeyibo abaxotsha amaZimbabweans esibhedlela bechisa abanye besenzayo. So ngisithi mina aluba kwenzeka uNkulunkulu angenele maZimbabwe kulunge one day abantu bakithi bekhulule kulobu bunzima. Ngithi uNkulunkulu kangenele kulolu daba lokuhlukunyezwa kwabantu bexotsha esibhedlela. So Studio 7 iyabonga ukuthi lami leke lifunde eyami ngelinye ilanga ngiyathemba lizayifunda eyami ngiyilalele lami ekuseni ngikwanisa ukuzwa imibono enzama ukuyifaka. UNkulunkulu angenele ngabantu beZimbabwe abaxotshwa esibhedlela ngelusizi ngikhala ngabo abantu bakithi. UNkulunkulu alibusisa angenele shuwa lingabe lihlupheke kakhulu.
Studio 7 injani yaphila hayi nami ngiyaphila mina bengilalele umsakazo wenana ngixoxa nalo eZimbabwe Communist Party banibani mkhwanani yabona indlela asuke Paula ngayo yena naye kubuye kwesinye isikhathi mangimlalele ngathi umuntu oagainest abantu baseZimbabwe ngoba mayezothena uyo wafonelwa ngumetro omunye umjethi abantu ababathintekayo seyuveli abantu baseZimbabwe hayi ngicabanga ukuthi usuke hamsana naye ngoba phela umuntu uma eganyile uyaboshwa ngithi umuntu mangabe enobufakazi uyaboshwa so yena angalaleli wonke umuntu oletha yonke into nje engcole engcolisa abantu baseZimbabwe umuntu uma eganyile uyaboshwa so into mina sengiyiphawula yena umele bapha abantu baseZimbabwe weZimbabwe Communist umele bapha abantu baseZimbabwe yafana nguye lo mkhwanazi nobani nalo umbani ngobani lo munye lo umabhena lo ayike into abayimele angazi bamele baphi sisi mina ngiyilana eSouth Africa sisi ngiyila eSouth Africa nginawe sisi 1995 qala ukuzwa manje iZimbabwe Communist Party ukuthi isebenzani mhlawumbe inabantu bayo abayisebenzayo ya kufanele kodwa yena amose ukuthi avumelana nokuthi bonke ububa obenziwa ngabantu besokhonja abantu baseZimbabwe ngoba ispecial abantu basemathebeleni akekho noyi-one umuntu obamelayo ngoba nomnangakwa naye wayeblame abantu basemathebeleni angizange ngizwe emamashona angizange ngizolo uyabona le izinto ezenzakala zenzakala ebantwini abangenacala zenzakala abantwini abangenacala abangenayo abangathinteki ndawo lobo bugebengu abathinteki nje ugebengu umuntu osuke efuna usizo uyabona ukuthi uhlukunyezwa ngamashona leni okuye futhi uzohlukunyezwa ngapha uyabona ukuthi kadladla intamandebele phephe kuthi gcina zithi esihlukumezana ngoba lento esikhunywa ngumkhwanazo khombisa ukuthi umele amazimbabwe umele amazimbabwe nothi mathebeleleni umuntu ozahambisana naye lokuza izimbabwe community party usemuva kakhulu
yabona sanibonani basakaza bahle lonke kustudio 7 yalibingelela umsebenzi lomuhle mina ngithanda ukuthi ngixwayise kakhulu ngebandla le-Triple C abangatshoni bezihlupha vele ngokukhankasa serious kakhulu vele thina emaphandleni vele siyalithanda leli bandla kungathi lilokhu zeni irekhodi le ivulwe nje hayi siyalithanda ngaze bebahlukuluze bethe ncabantumbe ngasoze bebelazi vele sesilazi kudala leli bandla le-Triple C siyalivotela kuphela utshona bethuseli ukuthi bebhode lapha lalapha vele bangabi le ndaba lakhulokhu vele thina vele siyalivotela emaphandleni laba vele siyakwazi lanxa singayizingane singabezana uP F kwenzela ukuthi uphela singatshawa kodwa vele ngaphakathi vethina siyakwazi ku-Triple C asifuni ukuthi sizivele kakhulu kodwa vele siyakwazi ukuthi singabe-Triple C vele bangabi le ndaba lokukhankasa kakhulu ngoba bakhankasa izanu P F izabaqeda ibabulala thina kuphela siyakwazi ukuthi ibandla yethu i-Triple C bayekele benjalo lapho thina sababona
njani ntokazi omuhle into enzisa ubuhlungu labantu bakithi engihambi kahle kulaphana eboda man kanti eboda especially eboda ebed bridge why laba abantu besithwalise nzima ma singena kwithi instead ukuthi besamukele kahle singabantu banye why besihlukumeza besikhuthuza besithathela imali kahle icala lethu yiliphi icala lethu ngisadinga nje into yakhona ukuthi why is it that ma singena thina lapha elozeni eboda basihlukumeza basikhuthuza basidileya basibheka kabi engathi ngumuntu omothile umuntu eseze ekhaya bona kuyibo kumele besamukele into le futhi ilomthelela ukuthi kusebenza abantu abanjani kwaphana into le futhi ilomthelela kakhulu le kuthi ngobani vele abasebenza khona abasihlukumeza kangaka uthi kambe kungabantu bakithi ethe sizokhuluma ngathi awukabi kodwa bafoti lize lisenze kanje bathathela imali ma ungena imoto ubhadala imali eningi nama-roadblock uphuma nje egetini duze ungakazihamba ama-meters amangaka kune-roadblock kunamapoyisa akufuna imali ma ujamba lapho usuka lapho uyekale kubafuna imali badala lokho ama-tollgate ongaqedakali be-overcharge abantu into ekubona ibuhlungu mena kanti sabonelani thina ngoba ma singapha kumele besamukele ma sifika ngaleli khaya but bona basamukele isithethi bazihlukumeza ale nto le kumele ikhulunywe le ngoba one day soba violent kwaphana ebhoye kuye nale ibhoda lana ngokuhamba kwesikhathi angeke sivumele into yokuthi sihlale sihlukunyezwa abantu balaba
ye kustudio 7 salibonani sizacela lisikhuzele lo freedom ubethu lo engabo sihlolela vele bengabo sinikela into yabo labo gawulele eyadlulele yaphambili sebesuka nje lokuncane nje sokuqhamuka ngamanga nje adinayo abakwazi ukuthi bayenzela phezu kwempilo zabantu engabo umana ababotshelweni laba abantu be-amarapi ababotshwa besusa ezindaweni zabo yini into erongo khonapho elicala yena oyibona ezabe sitshela amacala phakathi komphakathi ongakabe sidelele sikhathela amanga abo futhi asozilima silamaplani lathi ekugcineni sizafika omunye uzathelele umana so simthathe lathi sikhe siyemthonisa kakho ngokwenza kumbe bayenzani yibo bodwa abakwazi ipolitics bangasinyanyisi labo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Yo, look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still queen. From the dead, but I stay clean. And I know the hate that I stay lit. For 4 years, man, I laid low. Get somebody get a chance to blow. I got the lamant and bad and kashan and jungle bobo. But look, but there's my king, but still telling young. What tinta mina, what tinta bogot. What linga mina, but voice on my tongue. Shish, that give me shallow. I don't know, capelling, I go poking pots and go about pots and you go to the cock. And was a little bit of a cock, but a pull of cock, a pull of a tongue. I swear the lingo is a telling and best. Let's show you as long as bed. I should sell him pep. No, capelling as we sell his cap. But look, contending to the bonandaba. Vele sikhathele ndaba njabe le boss the level is high yabona leza maphatheke langibamba every time ngespitsa lithatha ama lesson and I got the hustle the master the passion and brother is cousin and cousin that's social rap you got this saga zabantu yega balunge funga goma mama ngube hanya bathusa vele bathuqe hey when I step in the boat oh my god you funga cross I'm not the kind that you want to cross funa goma come a predator trap me a bury and force to carry across I'll divide you into two like Moses I'm a ruthless goddess father forgive me I have sinned that on my hands I've been killing and sinning
nanso ke ingoma ka awakhiwe isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singahlangana nje kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama abangenelisa ngokuzwa indaba zethu lilakho ukuya ebulenjini ku www.voaindebele.com. olivalelisayo igama lami ngu Chris Gande ngisithi njalo asidibaneni kusasa sikhathi sinye.